Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 3 kuzibandlela 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhla ka-10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bed Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912 kuthi abahlatshwe esibili bangu 3682 abahlatshwe esithathu bangu 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhla ka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abakhangelele ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi laba bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wangageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngahlolisisa zonke izikolo. kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe hayi kuyivele nje imithi kanye lokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala kungasingazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona kwakuthengiwe umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela ezikolweni sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba zisitsho ukuthi lokhwana yikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkuyalo nanku siwubonile uvele umemetheka abantu belawo ama-sanitizer ezikhwameni sibonile umemetheka abantu bekafakile amamaski emlonyeni bevalile abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe sibone njalo futhi sisiyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi o-form 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana siyakukhuthaza ke lokhu lako ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela
abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithini ngalokho
ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nanku phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngama-percentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID kanye ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwarantana besezikolweni imfundo iqhubekela phambili kanti sizavika kuze kube nini siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti la ngezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi sesiza kuthi owezemfundo kakume kuze kuthi ezomkhathi zilunge kakume njalo lemikhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwe ngokuphangisa langokwesaba kodwa-ke akusunyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye acingisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibili ubhubhane lolu solusihlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa okakathesi ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBeit Bridge izolo. Kunaganelwa ukuthi abanye babantu laba bese bebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli izindaba eseBeit Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBeit Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangena amaphepha lawo ma roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamukana nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bathi emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala vele lawo ma roadblock besiba khona kodwa ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazama ukuthola ama documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupa ngakho kakhulu ngoba kwezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration kwaxoxwa kabanzi nje ngale tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper so ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho luwethu uhulumende owehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngalendlela kube ukuthi akulasidingo sokuthi abantu beqe umngcele besiza ngapha eSouth Africa.
Uchilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama permits kumbe babuyele ekhaya lithi ngalokho
Chila njenge Zimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma mainstream visas. Sakwamukela sathi hayi sikuzwile ngempela siyakwamukela ukuthi uhulumende wase South Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo. Satsho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende ndisizama ukubonisana naye ukuthi labantu abaningi abangaphansi kwalawo mapemiti abangeke benelise ukuchaphela kulawo ama-mainstream visas. So ingxoxo esisabonisana ngayo ngesinazo inhlelo vele. Abanye nxaba babona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena epresenta udaba lolu ku-deputy president waseSouth Africa ukuthi kuyisima kanjani sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo esikhulu. Khona kuzodaleka umthelela bani siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama permit kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengena eSouth Africa ngokungekho semthethweni lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutexe iSouth Africa in terms of ama resources osomeli wafake ukuthi ibivimba labo bantu so sibona ukuhle impela ukuthi nxa kungakhulunyiswana angaziqedwa lezi ngxoxo sekutholakele indlela yokuthi bamigrate kanjani kalula laba adebe lama special permit kodwa ke hayi abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umnyalo ophele ka-2021 ube lokuhlukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijiyeneyo. Amanzi kweziyindawo beqeda sibili amaviki kweziyindawo ezinyanga engatholakali. Phezu kwalokho futhi emanzi enjalo ehlupha kwase kubuya indaba nale yokuthi amanzi akaqhunywa kwezikhathi ezithile esithina yi-shedding. Phezu kwalokho futhi sasesihlana lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu. So ke abantu kulomnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe kubonakala abantu amanzi bayawathola okugcweleyo njengoba phela sinanzelela ukuthi amanzi yimpilo njalo nxa sesilandela isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathwala nzima bethola amanzi. Bese sikhangela lo zesa ukuthi isevisi abeyinika abantu la ibingenye ikhulayo. Besihlangele izikhathi eziningi uthole ukuthi amagetsi asekho kodwa kunjalo silabantu labana ama-load limits abantu ababhadala imali ezithile ngenyanga. Bona abo bantu angaze aqunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile bona nxa inyanga iphela babhadala imali egcweleyo. So khona kukhona izakhamizi azikuthandi ziyasola kakhulu ende ziyakhonona zifisa kulungisiswa. So kulomnyaka sikhangele ukuthi izesa ayilungiselele uhluphi ibe leqiniso ukuthi abantu amagetsi siyawathola. Iminyaka ngeminyaka shaya kuthiwa ye kulohlupho olunye amagetsi azalungisiswa. Kulomnyaka u-2022 njengezakhamizi sikhangela ukuthi izitori eziningi le nkulumo eziningi. Bese sinanzela futhi le ngapha ugaja lokuthwala kwabantu sithi nayi transport. Lakho kube le nkinga ezingebe zisenzakala khona phana njengoba sinanzela ukuthi uZupco iyodwa ikhampani evunyelwa ukuthi ithwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuna ukuya emadolobheni baphendukise.
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benathi amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifananayo khona abafuthe chabala abantu lanxa bengafanga, kodwa kube labantu abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso abanye bathwala ezibhedlela bagcwala emaklinikhi ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapayipi la kobulawayo esingathi i-infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe kuvalwa evulwa evalwa evulwa. Kuthiwa amapayipi lana ngakulokuvala kwenza kube lokhu esithi thina abe contaminated, kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi, njalo kube lokuthi amapayipi lana arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya esenathi eserastile yasebuye ehlupha ehlukumeza abantu engena ebantwini. So ke sibona ngadubo lwamanzi lwane sihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathemisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kobulawayo ukuthi kube igwayisha ngani dam yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale. Kodwa uhulumende uyathembisa ukuthi hayi niza kwenza lo nyaka kuphushe, ngaso siya kuma-election niza kwenza lo nyaka kuphushe, khathi esifuthi uyasithembisa ukuthi hayi iproject yena izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo njengezakhamizi ukuze singabi lo hlupho futhi lwamanzi, uhulumende kabe leqinisa ukuthi indaba le igwayisha ngani dam uyayilungisisa, le pipeline yakhona masinya yayilungisise izofika kobulawayo, singaye sibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela. Kobulawayo sesibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi la u-City Council angasabi le excuses zokuthi hayi kunje kumbe kunjena.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lweZANU-PF oluphumele nkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ikroneko ivika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala atshiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 basakaze nabalaleli, unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha, ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda ukuthi kambe shuwa amazwe wonke lawo esevulile amabhoda kusele yena yedwa lokho engakavuli khona uvalela abantu bephuma, ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalelwe emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi, azazi ukuthi senzeni, azazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikuboni kusenzeka lokho, akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela, ngiyacela kakhulu, ngicela nimbalele la mama ODA Michelle, ngiyacela please. Yimusteni moyelo wagwelo, alisanithumeli lezi ndaba kuqala lalinithumela efonini Shem. Laba odiyama yanyiwezwe balwa mpela, kodwa bakwamanjena vele phosa umnyaka wonke usuphele waphela vele ngingela noma ebalwa. Ngiyalicela kakhulu, ngicela nimfundele namama odiyami, mina ngisesikhombe ingo evungu. Salibonani, salibonani ba sakazi be Studio 7 kanye nabalaleli siyanibonisa hlobo ezinhle sithi nyaka omutsha kasibongeni phela unyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usiphathele okuhle noma sihamba sibe kwathi hamba phansi komhlaba omutsha asiwuphatheni kahle umhlaba wethu sithi phansi ngecorona up ngama-mask up yabonga hlobo ezinhle siyabonga ngiyanibulisa nonke ninokhulumayo ngufamona ufamona ungwenya emat south eward 5 ngibulisa ama-ward 5 ngivuka njani ama-ward 5 nonke siyanithanda ama-ward 5 nonke isangane ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga ama-ward 5 mambale kubusa nomsosa ak khona ngathi mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngufamona lo jwayele ukubala amabhayibhile kakhulu ma kusezimfeni lapha emambali ngiyamazi ufamona ungwenya khona apula kokhene emasuwe laphana edam ngikhulele khona abakade bengazi ngofamona ndaba ezinhle okungwenya ngithini njani baphowethu hhayi mina ngiyaphila nama-south african khona napho madoda lisithumezela amajigisi akubi like sesishoba ngamajigisi madoda sesihlanganisa lamacimbi ayisishoba sikho zamanje lithumezela amajigisi kakhulu bafethu ngiyabonga hhayi okhulumayo ngapha kobhewula hawu nke ngikhulumise emgqibelo umablainof umosi mgqibelo lokhulu udube laphana kwezamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omutsha asikubona ijehova khulu siyabonga benshilo ngaphambilini ukuthi okhulumayo ngufamona babdube zero uchairman wama-nations wonke lababa ubaba wami umasumbika i-archbishop lama-nations intempula wayo lo mama niphilile yini bazali bami ufamona uyaphila uyaphila ngilankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omutshe onyakeni omutsha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kodwa ame
linjani mthokazi omuhle nyaka omutsha hhayi abaphila abantu kanti into engibangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotsha umongameli kakhulumi lutho abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotsha uthule zwi bonakala isibo kade abazibiza ukuthi bangokhomanda inchief yamaphoyisa uthulele zwi akekho even umkhulu wamasotsha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuzane khuza abafana bakho yibo kanye ababathumayo bathunywela abafana laba bheka amaphoyisa amasotsha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi sizo lezi ezibuye egoli ngezegovernment ilizwe liyamost izibhamu azingeni nje kodwa yebo ngamayela ukuthi lapho kubanjwa ngezibhamu lapho kubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezi ngezestate no bazithulele bonke bathule tu mongamele uthule abakhulu bamasotsha bazithulele amaphoyisa wona ngwawo amaphoyisa amakhulu bamaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground ukuthi no amasotsha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neyindlela eyenzakalayo bazithulele tu hawu kanti bafuna kuba amasotsha layo ezeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bani elingasenamthetho nomthetho isakwazi vela awuzange uvele wabakhona olila ilizwe kodwa lokho sekusenzakala zo out of hand serious kwenzakalani ubezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotsha abamba abantu inkonzi no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele yagangileyo amandebele nanka manje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kuke ngathi akwenzakanga lutho no man kanti ilizwe leselinjani balibusa njani kahle kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kweleSudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulomsolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iPhalamende yakweleSouth Africa izolo. Singene kudaba lweMelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi kanye lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endiza mchina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi ezinengi ebese zibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamchina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamchina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe iCOVID-19. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rates zethu sonke zibe very very viable, ngoba kathe sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokulenkinga. Into futhi esingayifaka lapha, sibona ukuthi ama-states lawane kade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama-governor amaningi angama-Republican from the southern states awayeyala the supplies and ama-regulations yokugqoka ama-mask the whole of the first part yokudistributa i-medication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamchina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa yilo mkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokhu bengafuni ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebetshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay, sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo or kuma-restaurants or ama-bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama-numbers sekhwela. Sibone unumzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but this is a bazadinga the ways to make this work.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. abafundi abaloba imihloliso ka form 4 labo form 6 bavula izikolo namuhla inhlanganiso yababalisi izimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhla ka 10 njengalokhu obekuhleliwe Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele weBed Bridge izolo. Amapolisa athi asefake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangelamaphepha. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.